Longuthemba made insizwa ezelwe enyama endlovu yayakulela enathisa emadojeni ivele yakhula icula esikolo kuthe ekuleni yaba intshantshu kwezokugida okwenza yaba ingxenye yamaqembu abalisa elikandukes malax madala boy and the shining fellows lelemokis connection ngo-2001 wacabanga ukuzimela yedwa wethula idlalade lakuqala elithi samarong kweza elithi akusonto encane ngo-2012 Ngo-2013 wagula wabangwa lezibi abanye baze bakhala zoma sekuthiwa usefile. Lonyaka ke usevumbulike ngedlalade elichisa phansi laphezulu elithi Nansi Ndoda. Uthemba uthi ingoma ezikule dlalade sikhuluma ngezandlubhe lezankathaze ezidwalise abantu amagaba avuzayo empilweni.
Mele isikhathi eziningi vele ngihlabela ngento engizibonayo lezinye engizitshelwa ngabantu nje ukuthi hayi umuntu engahlakalelwa yibonakalo nje bese buyentshela ukuthi umbonakalo wehle kanje sengifoma ingoma khompa.
Wezakhe ingoma uthi usebenzisa ubuphoxo okuyinto athi ithandwa ngabalandeli okwamagama.
Senginazelela ukuthi abalandeli bami ngendlela abangithanda ngakhona bathanda zona izinto ezikani zikama-jokes nje lama-styler nje ukutshintshatshintsha ilimi nje lololo.
Kunengika ukukhulumayo uThemba kuledlalade lengoma ezisithupha kugoqela ukuxwayisa abasakhulayo ngokufunda becabanga eGoli. Insizwa yasenathisa ayithokozisi kuphela engomeni lezi kodwa ikhona lemfundiso ejulileyo.
Enye ngikhuthaza kakhulu abantwana bakithi ukuthi kabafunde ezikolweni bengaphongi ukugijimela eGoli ngoba bayagcina sebeqala ukutshaya abadabulabulaba bedliwe ezingwenya lani lani.
Uthemba uthi phakathi kokuhlela ukuthi athathe umculo wakhe lo ayethokozisa abalandeli bakhe abasemazweni.
Hheyi, ikusasa lami ngilikhangelele sukuthi ngoba ikusasa elihle. Kinga nje ukuthi kathe singalinisaphathekile nje kancane emehlweni lapha ngingazi ukuthi inkinga yini kodwa lokho engilungiselela nje ukuthi lokho embonayo la madokotela ukuthi lami ngicile ngisiba kahle kahle bese ngikwanisa ukuthi lami ngicile sekwanisa ukuthi ngifinyelele emazweni.
Ezikule dlalade zigoqela ethi sekubangenile kuze uNansi Ndoda uthandolwa manje imfundo balandele bese kusiba logciniwe. Lomculi uthi uzakhethiza elinye idlalade kungapholanga maseko.
Elinye idlalade bengikhangelele nje kuona lunyaka nje kusiyafika ngo-December bengikhangelele ukukhipha nje elinye idlalade ngoba lelo Nansi Ndoda abalandeli bathi kade mvala isikwelede salonyaka odlule ngula.
Uthemba ukuthaza abalandeli bakhe ukuthi basekele abaculi ngokuthenga umculo owenziwe ngokusemthethweni. Hachi lo ontshontshiweyo wasusenziwa ngasese.
Ntibalandeli ke lisupport esibili kakhulu lizama ukuthenga ama-original kakhulu ukuze lathi siqhubeke siloke siphumelela sisiya phambili silenzela lama DVD ngoba nxa selithenga lokho kwama-Hong Kong lokho sidawubani sewawa kanti sibulawa ikhonoko i-piracy.
Uphuma ke enkundleni ngale ethi loba basebesithi usefile kodwa usevukile kanti ke uzenza izimanga bamangale labo ababesithi usefile. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Hayi bobe, sokubangelile ukuthi bani madodana xa bethi kade ngijonile. Watcha!